sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 2 kumpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General we-IO ihlupho sihlangana lazo in our quest for social dialogue, sikhuluma nehulumende yethu le-business, sabonisana the challenges we are facing.
Inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, abaqhatshi lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelisa ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa.
Nxa ubaba umthulu minister estimation yehlile, engxenye ingabi yehlile xa besitsho ngamabe emaphepheni.
Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka lanxa umphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube esithi inani lokukhwela kwentengo lehlile. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengazifikelanga, osokukhuphula inani labahlaselwa ngumkhuhlane wengculaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umqondisi wenhlanganiso emela izisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, uMnumzana Gilbert Fosson Hongbo, uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende, abaqhatshi lezisebenzi zakhe ukuze eleZimbabwe lenelise ukuqeda ukungalinganiswa kwendlela zokuziphilisa. UMlondolozi Ndlovu usethelela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eHarare, uMnumzana Hongbo uthe loba nje eleZimbabwe libhekane lendubo zomnotho, kusobala ukuba uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukulungisa okuhluphayo. Uthe ukuze kube lokuzwanana phakathi kukahulumende nezisebenzi zakhe, kumele kube lokukhumisana umlotha.
Ngifuna ukukhuthaza sonke ukuba sisebenze sonke ukuba singenzani ukuba sithuthukise amathuba ukuba wonke umuntu athole ongamphilisa.
Uqhubeke wathi phakathi kwamazwe wonke asemhlabeni, amazwe akuzekazi le-Afrika yiwo alokungalinganiswa kwamathuba okubangela ukuba kube lomehluko omkhulu phakathi kwabaswelayo labatholayo. Uthe ukwehlukaniswa kwamathuba emhlabeni jikelele ukwengezwa lubhubhane lwe-COVID-19 ndawonye lokusetshenziswa kwemitshini yakulezinsuku osekwenza amanye amazwe asalele emuva. UMnumzana Hongbo uthe uhambo lwakhe lolu lumenze wabona ukuba eleZimbabwe liyazama ukuthuthukisa umnotho walo lanxa kule migoqo elibhekane layo efana lezijeziso zomnotho. Ekhuluma kulomhlangano omphathi ntambo kahulumende obona ngokuphathelane lezisebenzi, uMnumzana July Moyo uthe uhulumende ujabulele uhambo lukaHongbo njalo uzathatha iziqondiso aziphiweyo.
So I'm happy for you to be here and we are organized in a tripartite nature.
Ngiyathaba ukuba ukuleli, thina siyazwana njengohulumende, izisebenzi yabanhlanganiso ezizimeleyo lamakhansili ethu.
UMnumzana Hongbo ubuye kweleZimbabwe izolo wahlangana lohulumende, izisebenzi labaqhatshi abenhlanganiso ezehlukeneyo efuna ukuzwisisa ukuba basebenzelana njani kuleli. Omunye ophatheki emhlanganweni lowu emele izisebenzi engunobhala weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, uMnumzana Khuda Kwashe Munengiwa uthe umhlangano lo lohambo lukaHongbo kuzancedisa eleZimbabwe.
Kade sifuna ukubonisa uDirector General we-IO ihlupho sihlangana lazo in our quest for social dialogue, sikhuluma nehulumende yethu le-business, so sabonisana the challenges we are facing, but essentially akaso yena azomalungisa, sifanele ukuthi sikhulumisane nehulumende yala nebusiness lapha silungise ama challenges lawo. Sambonisa ukuthi hayi tripartite negotiating forum seyiqalisa ukusebenza but iyayenza ama baby steps. We wanted to run, we wanted to work much effectively.
Kodwa osebenza engumbalisi uMnumzana Themba kuyemoyo uthi imihlangano efana lalowo akayisizi lutho nxa abaqhatshi bengalungisanga indaba zeholo.
Siyadana vele ukuthi udirector we-International Labour Organization nxa ebuye eZimbabwe ukuthi azozwisisa ngesimo zezisebenzi, kutholakala ukuthi inhlanganiso ezimele izisebenzi kazinxuso.
Ingcweti zithi uhambo lukaMnumzana Hogbo luqakatheke kakhulu kwele Zimbabwe ngoba yilo elizathatha isikhundla sikamongameli we-ILO conference ngomnyaka ozayo. Ukusasa uMnumzana Hogbo yena odabuka kwele Togo njalo engumkhulu we-ILO wakuqala ukuphuma kwele Afrika uzahlangana nomongameli Mnangagwa emzini we-State House. Izisebenzi kwele Zimbabwe ziyakhala ngenxa yeholo ezithi liphansi kakhulu kubangelwa ukugugudeka kwemali yeZimbabwe Gold yona eyawa isisindo ngesilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43% selokhu yabekwa okusemthethweni nguhulumende ngombimbitho lonyaka. Iningi lezisebenzi lithi alenelisi ukuthenga ukudla, ukubhadala indleko zesikolo lokugcina imali eyokwakha lokuya kukhefu ngenxa yesimo somnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni luzaphungula lohlelo olusungule namuhla ewange olukhangelelwe ukwengezelela lapho okwakhiwa isitishi ukwengezelela amagetsi lapho kwakhiwa isitishi esikhangelelwe ukuphehla i 720 megawatts lesinye ese 200 megawatts esebenzisa amandla elanga. Umkhosi wokusungula loluhlelo oqhutshwa namuhla lapho obekulomongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, umgcini sihlalo wenkampani yeZesa Holdings uMnumzana Sydney Carter, lezinye iziphathamandla zikahulumende lezenkampani yeChina axhasana lazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka lanxa umphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube esithi inani lokukhwela kwentengo lehlile. Mnumzana Ncube wethule lokho kuluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende alwethulele iPhalamende ngeviki edluleyo. Uthi lokho kwabangelwa ukwethula kwemali entsha eZimbabwe Gold, ZIG, kanye lenhlelo zebhange elikhulu lesizwe leRBZ. Ngokusenjalo ingcwethi yezenotho yasemelikelo Dumo uSteve Hank uthi eZimbabwe lilokhu likhokhela emazweni omhlaba nxa kukhangelwa inani lokukhwela kwentengo. Ukuhlazela ludaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso emela isebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Ambrose Sibindi.
Nxa ubaba uMthuli minister esithi inflation yehlile, engxenye ingabi yehlile nxa besitsho emaphepheni, kodwa ke mina ngizakhuluma mmele abantu abaphansi ukuba bathengayo. Uzananzela ukuthi khathi esinga sikhuluma kanje uzathola ukuthi $1 is equivalent to around $25.26 xa sibalisa ngale ifigure kahulumente esemthethweni e-Reserve Bank. Ikokukhona. Kodwa nxa isisebenzi sesingena esitolo sesithi siyathenga, uzananzela ukuthi i-rate abayenza siyena leyo, uzathola abanye nxa usuyi-convert i-rate xa uthi usebenzise i-RTGS usenze iswipe, ungayikhangela ukuthi athothe kulezinye izitolo ezisuka kubo 35 i-$1 US to 35 bond.
uMnumzana Ncube ukhulume njalo ukuthi kube lokuhlaliseka kwe-rate nxa sikhangela umkambo omnyama kanye le-bank rate. Likubona njani lokho?
Yikho njilo ukuthi eyangapha kule e-Reserve Bank ikhona bobo 25 something ku 26 but yonkambo mnyama sikhuluma kade kathesi kwezindawo yayithenga ama 40 kusiya ku 43 so asiboni thina kulokwehla asiboni kulokwehla njalo futhi kubuhlungu ukuthi nxa vele uminisi sesitsho njalo ngezindaba zama ukuthi lo mkambo mnyama iblack market lawo sebeyilegalize phela besingakhayelanga ukuthi uminisi avele akhulume ngayo ukhulume sikhala uminisi akhulume ngale kahulumende esemthethweni leyana yomkambo mnyama vele ihlishwa ingabi khona yikho vele ukuthi as long leyana yomkambo mnyama ikhona i-inflation izahlala lokhu iyi-problem ngoba yibona abantu abagangele abamanipulate izinto kwenza ukuthi ikho indaba ze-fiscals lezi ziqhubeke zihlupha idola lethu laba liphela amandla so ngezinye indlela thina njengabantu esithenga isiphansi siyakuza uminisi ukuthilo kodwa practical asikuboni kusenzakala sibona nje lokhu iziqaniseli siyaphezulu abantu bethwala nzima nxa bezama ukuthi bathole idwa le-amerika kumkambo mnyama
ingcwethi yezenotho esemelika lapha u-Steve Hankena ngomgqibelo okhiphe umbiko esithi iZimbabwe ilokhu iyo ele inflation ephezulu kakhulu nxa sikhangela amazonke omhlaba esithi ifika ku 1198% ngomnyaka ili ubona sengathi lokhu kulokhu okuliqiniso na ukuthi intengo yempahla eZimbabwe ikhwela ukwedlula kwamanye amazonke omhlaba
yes lokho kungaba liqiniso lanxa ngela ufakazi la kwezindawo ukuthi uhamba kanjani kodwa kungani ngifuna ukuthi leyo mcabango ngathi ngiyawuthenga kuyilokho uhlupho esibalale ukuthi eZimbabwe akula umuntu okontrola izinto lowana oyabe efake iprice yakhe wena nxa usiya ku-RTGS awusoze ukwazi emthina yokubhalweni uyakwazi ukutshaya umthina nxa usuzivumele zikayelize sithi uyayidivida ubonti no intengo othenge ngayo last month akusayiyo isikhuphuke yaphezulu nge-rating so ngokunjalo lo okufakazayo ekufaka ngaleyo ndlela enxa yokwenza i-research kodwa lathi esikubonayo eqinisweni ukuthi inyanga elanga nxa sirholele njengezisebenzi siyananzela ukuthi nxa usuthi uyathenga ukuthi angelandelayo kwethe into okuyithenge ngemali ethi nxa usenza RTG siyabe sicansile iimali zethu azimndawonye ngendlela they are not stable zihlala zi-rise siya phezulu
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umanyano we-SADC undawone lenhlanganiso eziphathisa uZulu uthi kudingakala usizo ngokuphathisa emazweni angezansi ye-Afrika lapho okulabanengi asebesifa ngendlala ngenxa yesomiso. Iziphathamandla zamazwe lenhlanganiso ezijiyene ezingenomhlangano oqoqwe yi-SADC indawonye lomanyano United Nations lezinye inhlanganiso ezisebenza zizimele zithe kule ndingeko yokubuthanisa imali ezaphathisa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ka-2025, umphathintambo wezemali uMnumzana Ncube uthe ugada lwakhe lubeke eceleni i-R813 million eyokuphathisa abalambayo abasemaphandleni abayizigidi eziyisithupha 6.2 million kanye labasemadolobheni abafika phose izigidi ezimbili i-1.7 million. Uthe uhulumende ozaphathiswa zinhlanganiso ezizimeleyo ngemali yokudla kwabalambayo engamadola emelika izigidi ezilikhulu i-$110, kodwa lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso ephathisa abalambayo e-World Food Program yehluleke ukubuthanisa imali yokuphathisa abalambayo eneleyo. Inhlanganiso elwela amalungelo omnotho wezakhamizi ezihlala endaweni okwenjiwa kizo amatshe aligugu e-Mining Affected Communities United in Action kwele South Africa yethesa umphathintambo ogatsha lwendaba zamapholisa uMnumzana Senzo Mchunu umlando wokwethula inkulumo elokuchwasa ngobuzwe i-xenophobia ngemva kokuthi ethe kuqathekile ukuthi abantu bakhumbule ukuthi otsheketshe abadinga ukuhlengwa osokwedlule inyanga bevalelwe emgodini wegolide e-Stilfontein e-Northwest kulelo lizwe ngabantu bokuza. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Mining Affected Communities United in Action uMnumzana Meshack Mbangula utshela iStudio 7 ukuthi kubaphathe kabi kakhulu ukuthi emhlanganweni ongolwesihlanu lapho bebekhangelela ukuthi umphathintambo uMchunu uzobatshela ukuthi otyeketshe abasemgodini bazahlengwa nini njalo njani, uqede sonke isikhathi ebachazela ukuthi yizigangi eziselizweni ngokungekho emthethweni.
Thina sithi khona into kuthiwa ubuntu. i-government yethu mayenze sure ukuthi whilst nayo le rescue team yakhona ingakacali ukusebenza, abantu mabanikezwe amanzi, mabanikezwe ukudla. Because asifuni ukuthi sitholekale mase kuthiwa kuyongena lapha phansi kokhishwa abantu, ukhishwa idoda. So sithi u-government save impilo zabantu, abantu laba lapha ngaphansi, hhayi ukuthi mhlawumbe ilwane or abantu.
Umnumzana Mchunu ubangela ukuthukuthela okukhulu futhi ngesikhathi esithi uyazi ukuthi bakhona abafuna labo tjeketsha bokuza bahlengwe ngoba sebebaqomile.
There were many people who spoke. They said,
iningi lenu ebelikhuluma lapha lithi njengezakhamizi lingene umsebenzi wabotsheketsha ngoba lilambile njalo lingela msebenzi. Kodwa alisitsheli ukuthi indaba emgodini lapha ugcwele abeZimbabwe labeMozambique.
So many Zimbabweans overtook you and they are here in numbers.
Umkhokeli wezakhamizi lokushini lekhuma lapho iningi labotsheketsha laba abahlala khona, umnumzana Thembile Botman, uthi akuzwisiseka ukuthi kungani ngesikhathi kufanele kuhlengwe abantu abasengozini yokufa kuqalwe inkulumo ende echaza ukuthi ngabokuza.
Sicela ukuthi asibakhipheni bonke labantu ukwenzela ukuthi noma benze iimposiso akwazi ugovernment ukubacharge ngasomething, akukhathalise ukuthi badabukaphi. You must remember, ukhumbule ukuthi le mine sisakhula thina bezisebenzwa ngabantu abadabuka kulamazwe Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, abo bebesebenza la.
Ingcishi yezomthetho wezamalungelo luntu umnumzana Mamehlwe Sebeyi uthi okufuna kwenziwa nguhulumende lokhu ukwekela abantu befele emgodini ngesizathu sokuthi ngabokuza yikwephula isisekelo sombuso. Uthi section 11 wesisekelo sombuso weSouth Africa ukubeka kucace ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuphila. Lokhu uthi kusekelwa njalo ngumthetho womhlaba u-Article 6.1 owe International Covenant on Civil and Political Rights 1966, wona othi wonke umuntu ulelungelo elingasusekiyo lokuphila.
That is a speech worthy of a minister of apartheid regime.
Inkulumo yakho mphathi Ntambo Mchunu ifana xa thulisa sethulwa ngabaphathi Ntambo bakahulumende oncindezelo. Yonke inkulumo yakho isitshela ukuthi laba bantu ngabe Zimbabwe, ngabe Mozambique, utsho ukuthi bona akusibo bantu.
Kusenjalo tjeketsha laba baqalile kuphiwa ukudla lamanzi lamhlanje ngemva kwesinqumo somthethwandaba. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe kuza kwenziwa uhlelo lokubahlenga, wathi loba bezaphathwa kahle kuhlonitshwe amalungelo abo bengaphuma emgodini bazajeziswa ngumthetho ngamacala abalawo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abedlula ichumi babhubhile ngemva kokuhlaselwa ngamabhomba eSyria leRussia esigabeni se-Idlib lesigodlo saleyo ndawo. Lokhu kubikwa iziphathamandla zeSyria ezaziwa ngokuthi ngama-White Helmets ezisebenza lapho okulabaphikisana lohulumende walelo lizwe. Ukulwisana lokhu kulandela ukuthunjwa kwedolobho le-Aleppo ngeviki edluleyo. Ingcwethi kwezempila kahle zithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha kugcina kubangela ukuba baye emacansini bengasivikelanga, njalo inani labasakhulayo abalomkhuhlane wengculaza lihamba phambili uma liqhathaniswa lelabadala. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Nasisiya Sijwanga uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa akukhethi ubulili lobudala, kodwa kwabatsha kuhamba phambili ngoba bagcina besiya emacansini okungela kucabangisisa.
That's a major risk. You know, most people when they've taken one or two
abancane labadala bayathatha izidakamizwa begcine belingeka besiya emacansini, okudala ukuthi inani labatsha elibanjwa umkhuhlane wengculaza likhule.
umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatranyati uthi benza konke okusemandleni abo ukulimukisa abatsha ngengozi yokuthatha izidakamizwa lokuya emacansini bengazivikelanga.
Yeah, i-National AIDS Council iyaphatheka ngendawo yama-drugs. Ukuthi abantu nxa sebengena kuma-drugs basoze bebe lempila kahle. Ngenxa yokuthi kuzabayenza ukuthi besenza ama-behaviors angakhozela ukuthi bethathe i-HIV kumbe bememethise i-HIV. Kulaba abanatha amaphilisi, nxa umuntu sevele sekuma-drugs asoze nathe kuhle amaphilisi akhe. Lokhu kuzayenza ukuthi impila kahle yakhe ingabi kuhle.
Olwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo umnumzana Effort Dube uthi kusasenzima ukunqanda abatsha ekuyeni emacansini ngemva kokuthatha okudakayo.
Njengesizwe sesibhekane lobunzima obukhulu ngoba ukuthatha kwezidakamizwa ngabatsha kuyakukhula ezweni. Okugcina njalo kudala okunye ubunzima ngoba inani labatsha asebebambe umkhuhlane liphezulu kunelabadala. Kubangelwa ukuthi uma sebethethe izidakamizwa abasoze bakwanise ukuzibamba lokucabanga ngekusasa yabo.
Unkosikazi Nokuthula Nkiwane uthi wazala indodana yakhe ingelamkhuhlane.
Uyabona okwenzakala emikotweni phandle lapha kunzima. Unkululeko ngamzala engelangculaza ngokwazi kwami, kodwa uthe esevela e-university ube esengogulayo sathola ukuthi ubesenatha edakwa khonale esikolo. Sebanjwe ingculaza, okuhle ukuthi usengenile ehlelweni kodwa ke uzidingele umkhuhlane khonale.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lwe-World AIDS Day izolo. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ababona ngezempilakahle abe-World Health Organization bathi indikimba yokunanza usuku lwe-World AIDS Day lolu ithi take the right path. Ngesikhathi abezempilakahle bephakathi kokulimukisa abatsha ukuba bahlukane lezidakamizwa ngoba okwamanje eZimbabwe ingculaza ikusilinganiso sechumi lantathu ebadaleni i-13%, kwabatsha isilinganiso siphezulu kakhulu kulabo abaleminyaka esukela kumachumi amabili kusiya kumachumi amabili lane. EZimbabwe kulabantu abayi 1.3 million abafumana belengculaza ngomnyaka ka-2022, kuthi abayi 98,000 babo kwakungabatsha abangamankazana abaleminyaka esukela ku-10 kusiya ku-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden usesule wonke amacala abesetheswa indodana yakhe uHunter phambilini kokusuka kwakhe embusweni esededela umongameli omutsha umnumzana Donald Trump ngozibandlela. Lanxa eke wafunga ukuthi kasoze akwenze lokho, uBiden wethule umbiko ezolo esazisa ukuthi uthethe lelinyathelo ngoba enanzelele ukuthi ukubotshwa lokuthonisiswa kukaHunter kwenziwe izitha zakhe ngezizathu zombusazwe. UHunter ubesemelele ukugwetshwa ngemva kokufunyanwa elamacala okuthenga umbhobho ngaphandle komthetho kanye lokwehluleka ukubhadala imithelo edlula isigidi samadola i-$1.4 million. UTrump ukusolile okwenziwe nguBiden esithi yikwephula imithetho. Kodwa laye uTrump wenza okufanayo esephuma embusweni kuqala lapho akhulula khona ubabazala wendodana yakhe njalo wesula amacala ayesetheswa abanye ababekuhulumende wakhe abafana noMichael Flynn. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kuyinto eluhlupho kakhulu eMelika indlela okusetshenzwa ngakhona, ngokuba umthetho esikhathini esiningi siyawubona usenziwa lokho okuthiwa ngesiNgisi i-politicization. Sekwandile kakhulu ukuthi uthole sokulo mthetho wama-Republicans, umthetho wama-Democrats, ususetshenziswa ngendlela esibona bekusola nxa kusenziwa kwamanye amazwe. Kuyakhathaza-ke khona lokho nxa sikubona kusenzeka. izikhathi eziningi omunye umuntu bengeke bekuzathiwa khona haya kuvunyelwa ngokwenza kodwa uTrump laye wakwenza babakwenze vele akwenzileyo uBiden asontwe ntsha kulokuxolela abantu kakhulu abavela eqenjini elithile eMelika lokho into esiyajwayeleka yazinza yahlala uTrump wakwenza uBiden uyakwenza ngilethemba baseza qhubeka bekwenza vele besiyaphambili ikakhulu ngoba iAmerica sihlukene kakhulu phakathi kwezembusazwe lokho kuthiwa ipolarization ngakho kuza kwanda ngokuya kwesikhathi
uBiden uke wafunga phambilini wathi kasoze awesule amacala endodana yakhe kuyino kwenze waguqula ingqondo
lokho ayekutsho wayekhankasa wayesadinga ukuthi abantu bemelika bambone njengomuntu lwanokuthiwa uhamba lomthetho okuthiwa i-rule of law ukuthi kakukhathalekile ukuthi olecala ngubani umthetho kawulandelwa gwejwe kwenziwe zonke leziya zinto wayengumuntu oziveza ngaleyo ndlela ngoba wayefuna ukuthi aziveze ngaleyo ndlela ikakhulu ngoba ama-Republicans babemsola kakhulu ukuthi kusengenzeka ngenele ekuthonisisweni komntanakhe kumbe esigwebeni somntanakhe kodwa ke njengalokho engasabi ngupresident sekungena uTrump kafuna ukuthi achiye umntane kephakathi kwalokho kuthiwa illegal jeopardy engozini yomthetho ngakho ke usemkhipha kodwa ke kuzaba yinto ezaxoxwa kakhulu okuzakhampenwa ngayo eminyakeni njalo ezalandela okhethweni oluzalandela eminyakeni eminingi kusiya phambili ukuthi kambe umthetho usetshenziswa ngendlela efaneleyo yini ekuxolaneni lapha kodwa ke njengoba senke ngatsho vele sokwandile emele ukuthi sikubone khona lokho kwakungenzeki kudala kodwa hayi sekusenzeka kakhulu
uTrump laye sesike samuzwa esithi uzaxolela labo abavalelwa ngemva kokwenza udlakela edalela eParliamente singathi okwenziwe nguBiden lokhu kumupha yini igunya uTrump ukuthi ngempela ebakhulule labo bantu
Gakhulu okwenziwe nguBiden kumupha igunya elikhulu uTrump ubeveleza kwenza uBiden engakwenzanga kodwa ke nxa uBiden esekwenzile sokumgeza uTrump ngoba akasenzi lokho kubonakala kuyinto engakaziyenziwa sesenza oseku lokho kuthiwa ngesiNgisi normalize into esihamba esijwayelekile esilisiko lokwenza izinto ngakho ke sikukhangelele thina esikhangela ngezombusazwe labantu izakhamizi lethemba zokukhangelela ezemelika ukuthi uTrump uzangena uzabaxolela labo abahlasela iParliamente ngesikhathi sekuwine uBiden ngakho ke ikuzahlupa kusiya phambili iMelika indlela esisebenza ngakhona umthetho ngoba sisandisa kakhulu ezepolitiki emthethweni
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lwentungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sibone Studio 7 simbone ngibingelela wonke umuntu nje kuStudio 7 kodwa ke osokumkhathaza kukodwa. Manje makuwukuthi abezanu bayalwa bebodwa sebanga upresident ukuthi bazafake nanku Congress anti Congress iko lapho kuthethwa khona upresident wezanu thina singena thina okwethu labo kufanele ukuthi sikhulume ngakho kukodwa kufanele sikhulume ngento eyodwa ukuthi hayi kungayenzakala into eyenzwa ngo-2017 ukuthi izanu yasebenzisa amasosha elizwe bechaya ikhube ekhipha umgabe kanti bona sebesizibona i-restore yezanu PF which is wrong So that is nga concentrate kulento le angiyiboni isinika ingqondo engasinika ukuhlakanipha kuyaphambili ukuthi bayenzani kuzana uPF we don't care thina esikhuya care ngakho ukuthi they mustn't even try bengazami lokuthi bezame ukunjani ukuyinfiltrate ngapi uconstitutionalism ngoba iconstitutionalism ayikuvumi kono
silesitelo njengezakhamuzi zeward siward 11 emgusi abantu be-anti-corruption bonke nje ama-department kahulumende babuya mhlaka 26 bezoyenza umhlangano bezositela ukuthi konke okwenzakala okungekho emthethweni bayabuya kusukela mhlaka 1 November baze besebeqalisile but asibaboni umonakalo lokusibawesi izihlahla ziyaganyulwa mahlayana eforesta imizi yangena taputapu monakalo yanda sicabanga ukuthi babezosirobha babengalaqinisa yibo abavumela abantu ukuthi ithengisane endaweni yabona imali yakhona bayidla bonke
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lanili lakho ukusithumela imibono yenu lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk luyalandela Okanamhlanje muli eZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.